Langaba kubanda leza nupiefe tabebe mazinte hema umoba kwa mnangakwa abanya ngabati wakula kutubanda leza nupiefe hiki libezele umnumza na rezi mtuwe utineng labantu hivu geli tanile namsa hema uguza mpumela weketo luga munga meli
Utungu mundu we expect uti kuzabane change awana wakube we expect uti mtambe ibanza tize opposition ilo eliza wina but ya akutahambanga liyo ndlela enkaba nguti abantu mina endlela engizwa ngakhona mbona abantu benganibalo kana kakhulu uti sesikulesi simo futhi ngoba ungaze uphume ungene ethawe ngike ngafika ethawe you know abantu abakho fresh
la nqabalandeli bezana upave jabulela ukunqoba kwabo leli bandla kalizange liqhubeka kuhle kulolu khetho lapho kuqathaniswa lokhetho luka-2018 ibandla lezana upf lathola izihlalo ezilithumi lambili kukhetho lwadlulayo kodwa kwamanje lithole eziyisishiyagalombili umnumzana Malaki Nkomo okubandla leli uthi lanqabe tshayela umnankagwa ehlombe kabajabulanga ngendlela abanqobe ngayo ezansi emandebeleni
Usijabulisanga kakhulu ngoba inhloso yethu besifuna ukuthi sithathe 12 out of 12 usikhela ama-conferences lathi zokwebhoda kube le ndlela ukuthi kube labantu abaningi akade bengena bevelela phandle ababeyisizwa ngivota khonapho kodwa loba balelungelo ngoba bengabantwana bekhaya kodwa imfundiso abangabe bebuye layo yiyo engabe ibuye yaphambanisa abantu bagcina sebengasasivotela ngendlela esifuna ngayo
abalandeli bebandla le-3PC bathi lutshontshiwe ukhetho lolu umnumzana Ndondlela isikhulumeli sebandla lele Matabeleland South uthi luphekaphekiwe ukhetho lolu
Namhlanje ilizwe leZimbabwe msakazi lalapha eMathebeni South lingene esikhathini sokukhala, esikhathini sokulahlekelwa nokufelwa. Abantu beMathebeni South labantu beZimbabwe nje jikelele bavotele inguquko. Kodwa iZEC isebenzisana leZANU PF lenhlanganiso yeFAS bakhethe ukuthi batshontshele abantwana beZimbabwe ithuba labo lenguquko. Silobufakazi obugcweleyo ukuba ukhetho lolu lutshontshiwe.
Umnumzana Kanisa Sikala isiphathamandla sezaphu ezansi emandebeleni onqotshwe ukhetho lwamakhansili egwanda uthi kunengi ongaqhutshwanga kahle kukhetho lwalonyaka
I-process ye-election yonke nje yesuke yangahambi ngendlela yangabi fair so ibe-tilted to one side so lowo betilte kuye uwinile kubuhlungu kunzima siyakwazi njengoba yithilo le-SADC bethilo nabanye bonke ukuthi basoleni lathi esikubonileyo khonokho kwamatafula kade khona kuningi okuyizinto okusisolisayo kodwa-ke asingeke sithi akuphumanga njalo ngoba ngithi umuntu uvele wakhipha labanye wavalela abanye phandle
Umnumzana Zwelithini Gabula odabuka esitezi eGwanda North uthi inkokheli ezikhethiweyo sokumele zisebenzele ukuthuthukisa impilo ezizalwane zakuleli kungelankethe betshabi.
Laba sebethe banqoba kulolu khetho ababe ngabantu abalobuqotho abazokuma ngeqiniso langokwethembeka babekwazi ukuphatha uzulu babekwazi ukuthi nxa sebengene emahofisini laphana sebephumile kuma-political jackets babekwazi ukuthi sebengabaholi babantu
akwaziwa ukuba kuza kwenzakalani esabelweni lesi kulandela ukunqoba kwebandla lezanu PF iningi labantu esabelweni lesi libalekela eGoli uma libhekane lenhlupho ezijeneyo Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.